isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngo Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngithe ngibona i-cabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Covent sebengena ku-sport nge-contribution ayenzileyo laye ku-sport ukathingile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathintambo ele-cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mkhoni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakoBulawayo esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami. Kuhlelo Woza Fridays lomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa odabuka edolobheni lakoBulawayo uSakhile Mthombeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathintambo ele-cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Okutsho ukuthi kulabanye abakade bekhona ku-cabinet ngaphambilini kokhetho asebegunyelwe. Ikanti-ke kulabanye abatsha abakhethiweyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcile.
Abatsha abangene kule-cabinet bagoqela uProfessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uNkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, uNkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilithumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, umnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko, umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Love Mo Mathuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi, umnumzana Fortune Jatsi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu, unkosikazi yeukayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha, umnumzana Rashe Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana, umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli ogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa ngunkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe nguMnangagwa laba e-State House lapho ahle azisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DVD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale le-cabinet.
Ngithe ngibona i-cabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Covent sebengena ku-sport nge-contribution ayenzileyo laye ku-sport ukathingile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibone o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili koBulawayo, singabe ngena labo ku-industry lapha kuyitshengisela ukuthi hhayi kumbe singathola okungani okungcono.
Ule themba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hhatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni kwapha ekho kuhlala kulohlupho ngoba kathesi hayi siboni ngani kumbeva ngazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza kodwa ngabe ngani kwasibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima hayi ngani kungasebenzeka especially oqatheke kakhulu kwezemali lapho nxa uprofessor la esebuyile so kumele anike ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona o professor siye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanjengabo Shithando abanye basebenza kumama yini. So ha into esiyithakazelelayo sibili sizisikhela futhi abantu abanjengabo Casey Coventry ngabantu abalesisindo that sebesibona ukuthi hayi sibili icabinet yethu inganiqinile ya kodwa ngike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga esathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanjengabo Energy Mtholi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyakwazi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisichiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakoBulawayo, unkosazana Mary Mliswa weMashonaland West, unkosikazi Apollonia Munzerengi weMashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga weMashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwarazimba weManicaland, umnumzana Larry Mavima waphiwa iMidlands, iMashingo yaphiwa umnumzana Ezra Chadzamira, iMathebeleland South yaphiwa umnumzana Abednego Ncube, lo mnumzana Richard Moyo ophiwe iMathebeleland North. Ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi ntambo bamabandla aphikisayo, uMnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe le-cabinet elandela iziqondiso zebandla lakhe le-ZANU-PF. Abachiwe ngaphandle kwe-cabinet entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Ungwe lo David Parerenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo. Idale labaphathi ntambo elekhabhinethi elethulwe namhlanje lamukelwe ngenjabulo ngabaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kuhle ngokungabuyiseli amalunga abekade eseyinhlalabe kwamihla ngemihla kuhulumende. Abanye ngabancome ukuphiwa isikhundla sikamgcini ingcebo esizwe umnumzana Mthuli Ncube oyazakala ngokukhalipha kwezemali. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngombono wami, I think this was the best that we could have done. Ngananzelela nje ukuthi I mean u-president ukhetha i-cabinet yakhe from ama-members of parliament abevotele. So from abantu ababevotele mbona ngani he did his best. At least he ukhiphile bona laba ama-faces ajayelekileyo ukuthi zabe sikwazi kwi-cabinet, kuyabe kulo Obed Mpofu, kuyabe kulo Patrick Chinamasa, kuyabe kulo David Parerenyathwa. So uzamile ukulethe ama faces amatha abancane. So under the circumstances from the choices akade lawo, I think it's one of i-cabinet njengani i-balanced, because he tried to pick abantu from different races, different tribes, different provinces. I think almost yonke i-province is actually represented ku-cabinet le.
Nxa sikhangela kwabe sifazane ke ubona ngani uwenze kahle na?
Ubona ngani uzami, I mean ubomama he could have done better, because unanzelela kulabo mama abayi-4 kuphela. So I think he would have done the best, and wakhona ngwabala uStendiso Opa ngabantu abavele bekhona ku cabinet. I think if you're looking at about 20 ama cabinet ministers, at least if you try 10, there is a ngcono. So that means there's still a long way to go when it comes to representation of the mass.
Ngasikhangela izihlobo ke yobuhlobo kubana kugcwele yini abashona kuphela amaNdebele labo ke babona njani.
I think he point engiyikhuluma ukuthi I think he has tried to get almost every province the cabinet lapha. So I'm born ukuthi umuntu ongakhala ukuthi i representation is not important because he tried to represent, you know, in race and tribe. I think it's balanced.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOAWL.
Councillor Solomon Mkoni nguye okhethwe ukuba ngumeya lamuhla esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarame edolobheni lakoBulawayo. Amakhansila angamachumi amabili lasificamunemunye anqobe kukhetho lwedluleyo. Bakhethe ababili laba eBulawayo City Council Chambers emkhosini wongenwe izakhamizi zaleli dolobho. Amakhansila la anqobe kukhetho lwedluleyo wonke ngawomanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance. Ukansela Mkoni lo Kansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Anastasia Ndlovu obesemkhosini lo sila ecingweni ukuthi asichazisele ukuthi bekusenzakalani namhlanje koBulawayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile.
Ye, ungasichazisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni lamuhla e-Council Chambers koBulawayo.
Namhlanje e-Council Chambers koBulawayo amakhansila angu-29 anqoba kukhetho olwedlule ngoNtulikazi bavotele umeya okaward 23 uSolomon Mguni ukuba abe nguye umeya wedolobho lakoBulawayo. Kwathi umsekeli wakhe yena okameya uSolomon Mguni onqobe umkhansila Malandu Ncube ukhethiwe ukuthi abe umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Uthi Nathi Khambarani udle unqobe ukhansila Mlandu Ncube uthole amavoti ambalwa. Ukhansila Nathi Khambarani uthole amavoti angu-16 kuthi uMlandu Ncube wathola amavoti angu-13.
Yebo, abantu bamukele njani lolu khetho abakade behlezi khonapho e-Council Chambers? Siyananzelela ukuthi babefuna ukuthi bayisithe lapho kule ndawo enkulu khona, kodwa bagcina bebuya khonapho bebegcwele njalo akuzange kube lokutshengisela njengakuqala.
Okwenzakale namhlanje yikuba amakhansila wonke wongu-29 ayenelisile ukuthi ahlale e-Council Chambers. Wathi umabonakude obexhunyiwe nguye oxhunywe eBulawayo Light City Hall ukuthi izakhamizi zibone ukuvota konke okwenzakalayo. Ukuvota kuqhutshwe kahle kukhokhelwa ngu-Provincial Administrator uKhonzani Ncube. UKhonzani Ncube uqhube ukhetho lolu kahle. Lapho kukhethwa umeya uSolomon Mguni abantu bajabule kakhulu, kodwa kuthe sokunominethwa umnumzana Tinashe Kambarami abantu bahle badana. Kube nokudana okukhulu ngemva kokuba uTinashe Kambarami esenqobe uMlandu Ncube. Abantu bathengisele phandle we Bulawayo Night City Hall behlabelela besola ukuba uKhambarami bekungamelanga akhokhele ngoba ulamacala athize anawo bathi ulesikwelede se-NRZ esingange 40,000 okumele asibhadale njalo bona abafuni kukhokhelwa ngumuntu ongasuki kule indawo. Phezu kwalokho amakhansila wona ngokwawo athele imsakazo we-Studio 7 ukuba bona bebemele bevotele umguni lomlandu Ncube. Lokhu okwenziwe ngamanye amakhansila ukuthi banominate uKhambarami bahambe ngaphandle kwesimiso sebandla bathe bona sebelinde ukuba ibandla licazulule ukuthi labo abangalandelanga isimiso sebandla bazajeziswa kangakanani ebandleni.
Ye, kodwa kuphethe ngani konke ngamafitshane?
Abantu baqhubeke bekhonona betshengisela ngapha belindwe ngamapholisa ahlomileyo athwala lamanzi alumayo kodwa isithetho sakhona amakhansila acine ephume siye emakhaya abantu lokhu betshengisela besola okwenzakeleyo. Abakusole kakhulu yikukhethwa komsekeli kameya ongasuki esigabeni. Njalo into eyenzakeleyo lonyaka ihlukile leminyakeni. Abantu abathe bavotelwa baneminyaka engaphansi kwengamashumi amane ikakhulu uMnumzana Solomon Mkhulu leminyaka engu-35 njalo ligqwetha emfundweni yakhe. Kuthi uKhambarami layo leminyaka engaphansi kwengu-40 ungusomabhizimusi edolobheni lakoBulawayo.
Ye, siyabonga kakhulu ukusethulela lolu daba.
Siyabonga.
Leo bekuyintatheli izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu. Obesethulela udaba lapho kukhethwe khona umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mkhoni, yena osekelwa ngumnumzana Tinashe Khambarami ukuhlaziya udaba lokhetho lukameya lolu kanye lengxakabangxoza eke yaqhamuka kuviki edluleyo. Omunye ukhansela waleli dolobho ekhethwa ukufungiswa ngolimi lwesiShona. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu.
Ngumuntu owazi ulimi lwabo, hatshi kodwa ulimi lodwa, owazi imikhuba yabo, owazi ukucabanga kwabo. Kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe isisekelo sikubali lokhu, kodwa ukuthi akulandaba akukhathali. Ngiyabona kuyabe kuyikulahleka. Ake sithathe imasingo, akumele abe umuntu wakhonale, umuntu owazi abantu bakhonale, owazi nezifiso zabo. Ukuthi bangangithatha njenginje ngingazi lutho, ngingabakhokhela njalo abantu, ngingabalahla, ngingaze ngagcwalisa izifiso zabo. Ngizakhuluma njani ngoba ulimi lulisiko, lungena enhliziyweni yabantu, lungena emkantshweni wabantu.
Kulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi, kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mtelami nxa umuntu elalele abalaleli impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo. Ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraga njengoba ngingafanisa labantu bakini bezwa befudumala nxa selikhuluma isikaraga senu, selisenza isikaraga senu. Umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni, angaza kangene emkantshweni, angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo, uzabe lokhu esilela. Ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo, bungayisibo obusilelayo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezamasiko njalo engumlobi wengwalo zolimi lwesiNdebele. Sixoxelaye ekoBulawayo. Ula Live Talk lamhlanje sihlaziya ukubunjwa kwedale labaphathi intambo elecabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kukhetho.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, when I.
Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa odabuka idolobheni lakobulawayo uSakhile Mthombeni. Asizweni ixoxalo ezrachisa sibanda we Studio 7.
Sokwenza namhlanje abanengi abahlabeleli sebethanda ukucula ingoma zokholo. Kuleli viki kuhlelo Woza Friday sehle safika kwena kutudzathunqa ukuthi sihlangane ke lo Sakhile Mthombeni, intombazana esakhulayo ecula ingoma zokholo. Banengi abathanda ukuthi bamazi ukubana ke yena ke ukhule kanjani.
Ngiqale ibanga laphansi lemfundo eMandletu Primary School eNkayi ngo-1992. Ngisuke nga-transfer sengiya ku-grade 5 ngo-1997, ngafunda eGambu Primary School ngaze ngaqeda u-grade 7. Ngithe ngisuka eGambu Primary School ngafunda eMpophoma High School from 2001 ngaze ngaqeda u-form 6 ngo-2006.
Lezi nguyozibhalelayo ke uSakhile, njalo kubikwa ngakibo bonke bacula. Uqale ukubhala lokucula eleminyaka elithumi kusukela khona ngale ke primary school elokhu engoculayo.
For my high school choir from 2001 ngaze ngayiqeda ngo-2006 ngilokhu engumhlabeleli wempophoma high school choir. Ngikhule ngesikhathi kulabahlabeleli abanjengeplatform 1, oyibone Chaka Chaka, Dolly Parton, Ivangeli Loxolo. Ngakho ngathi abahlabeleli abathiyeneyo yibo abangigqugquzeleyo ukuba ngibe ngumhlabeleli wezokholo njalo lezothando, kumbe ngingathi ezemitshato.
Elizwi lakho liyahlabusa, livevezela mnandi Sakhile. Akungikancane yabona undinte nje ngengoma enandithunuka ngaphakathi.
You love me, how do you? You just wanna use me, how do you? You just wanna test me, boy, how do you? You just wanna use me now, how do you?
Wow, liyahlabusa izwi lakho, liyashaya mama, kubonga mina. Jela ke leli ke liyachisa njalo ke lichathise ke abaningi kulezi zizuku. Kuba kuhle ukubana ke sazi ukubana ke ikusasa yakhe ke uSakhile yona ke uyibona njani, njalo ke utholakala ngapi.
Ikusasa lami ngikhangelele ukubana ngikhule ngisiya phambili kwezomculo, ngiphakamise ilizwe lakithi eliZimbabwe. Mina ngitholakala koBulawayo noma eVictoria Falls. Ungangithola ecingweni lami oluthi 0773747360.
Kuba kuhle ubona abahlabeleli abasakhulayo becula ingoma ezilohlonzi kanje. Siyabonga kakhulu kuSakhile Mthombeni, nguye umhlabeleli wesilaye kuleli viki ke kuhlelo Hosa Hosa Friday. Libele mpela sonto emnandi. Happy Sabbath kuye Sakhile. Lani balaleli bomsazo Studio 7. oplatelayo ezwe Jesus Manda sizale.
Umculo kaSakhile Mthombeni, yena ngumculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa udabuka edolobheni lakoBulawayo. Besisizwa lapho ehlabela njalo echasisa ngomculo wakhe kuhlelo Woza Friday lapho ebexoxa lo Ezra Chisaswanda weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathintambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. UCouncillor Solomon Mguni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakoBulawayo esekelwa nguCouncillor Tinashe Kambarami njalo kubikwa kube lokutshengisela ngemva kokukhethwa kukaCouncillor Kambarami ngoba iningi belikhangelelwe ukuthi kuzanqoba uCouncillor Mlandu Ncube. Bobabili uCouncillor Mguni loCouncillor Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.